Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 19 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje amagqwetha intatheli izindaba evalelwe ejele lechigurubi uHopewell Chingono athi esavela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imikhuhlane kuleli jele.
Inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliphatheke edabeni lwabantu ababili abadutshulwa ngamasotsha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls.
Soke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe okwesaba.
Uhlelo lwezokulima lamhlanje sisetsholotsho.
Amalungiselelo lokulima esigabeni setsholotsho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu. Iyakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lwahulumende lwegajompo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha intatheli izindaba evalelwe ejele lechigurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imikhuhlane efana lebronchitis, ihepatitis B kanye leTB kuleli jele. UChingono obotshwe mhlaka 3 kulinyanga esetheswa icala lokuvimba isandla somthetho kudaba ake alubotshelwa njalo ngontulikazi olokutshotshozela uDlakela. Izolo umthethwandaba weHigh Court wahlule isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ngemva kokwalelwa umthethwandaba kamanje. Elinye lamagqwetha akhe umnumzana Doug Coltart uveze izolo enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi istokisi uChingono ahlala kuso siminyene kakhulu. Lesi stokisi silezibotshwa ezingamachumi amane lasithupha 46 kodwa sona sakhelwa abantu abalichumi lasithupha 16 kuphela. Ngokunjalo uColtart uthi uChingono ulakho kuhlaselwa imikhuhlane le kalula. Umahluli weHigh Court uza kwethula isinqumo sakhe kusasa kusicelo sikaChingono esokuthi akhululwe. Ukuhlaziya loludaba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu beZimbabwe kufuze beqale bezwisise into eyodwa ukubana kusukela silokhu sathatha uzibuse inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores. Ongakhangela ngama-80s obaba uMoyi uDabengwa noMoyi babuMasuku bavalelwa ngohulumende emajele. Even inkantolo ithe kabalacala. So kuleli umuntu uyavalelwa as long as engekho politically correct. So mbona ngazathi kulutshwane esingakukhangelela okungenzakala kuChingono ngoba uphikisana lalabo abaphethe amandla. Ungakhumbula ubaba waphuma ekhuluma lo ophethe ukuthi we control the police, we control the army, we control everything if we say this. So lamakhoti ba controller. So ubaba lo uChingono ubekhuluma kakhulu ngendlela abeva ngayo lendlela abephula ngayo ilungelo loluntu. So mbona ngazathi because of that bazasebenzisa inkantolo ukuthi bemjezise. Awusiyontentsha into amaZimbabwe nokuzithebe yazi ukuthi inkantolo zethu ziyasetshenziswa kakhulu yilabo abaphethe amandla ombuso.
Inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation ithi uhulumende uyawuhlonipha umthetho lokho esingathi rule of law. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala kuChingono singathi kuyavela yini lokho kuyahambelana na
Nibona ngazathi kukabili it's either omo Ibrahim kukhona sebeba bribe ngakho phela abantu bezimali bahlezi bedinga imali or bale picture engayisiyo ngelizwe okudingakala ukuthi abantu bebachasisele ukuthi hayi akulukabi lento eyatshintshayo instead sokuwezi ngoba kathesi ungayikhangela imithetho esisetshenziswa izolo lwanoba ubehlukuluza abantu kodwa bengabumbi imithetho efanana lalesibo esibunjwa opatriotism act lapha amaZimbabwe segayidwa libandla ngoba kula muntu ongekho patriotic to the country but sokuze sibe patriotism yethu sina being measured ngeloyalty yethu to ibandla elihlukumeza ilungelo loluntu so mbona ngazathi kulutshwane it's either abala information kombeni kukhona ababa bribe ngakho ngokwezemvelo abantu abale mali bahlupha ukuzwisisa kwabo.
Uchingono uzabuyela enkantolo kusasa lapho azakuzwa ukuthi uyakhululwa yini ngebheyili kumbe uyaqhubeka evalelwe. Ubona izala nkomoni.
Kuyakuya ngokuthi bona abaphethe amandla ezepolitiki bathe bacabanga ukuthi kwenziweni but okulosizi as long as amazwe angaphandle elokhu ebatshayela izandla hhayi bangakwanisa ukuthi bemvalele lokuthi efele phakathi kabalandaba ngoba baningi esibabonile kodwa bephikisana nombuso lo abafele emajele oleni mojongwe omasuku so kakusiyonto entsha amaZimbabwe ngifuze kuzwisisa ukuthi abantu laba abaphethe amandla they can do anything.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zejele leChikurubi kodwa sithole imbiko ethi lasejele leKami kobulawayo lakho sokuqhamuke imikhuhlane khona kungela mithi yokwelapha izigulane. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasotsha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Ababili laba badutshulwa emavinkilini eChisuma uMnogeni Jujas Banda walimala wayafela esibhedlela kuthi uDumisani Dudu Mpofu wahle wabhubha khonapho khonapho lanxa amasotsha amabili ayenza lesi sihluku abotshwa. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi abala qiniso lokuthi umthetho uzabajezisa ngemfanelo nxa bengalulandelanga lolu daba baphutha lalo lapho oluphelela khona.
Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bayethuselwa kakhulu nguhulumende weZimbabwe esebenzisa umbutho labeZimbabwe Republic Police kumbe ngithi esebenzisa wonke ama-uniformed forces esingathi yi-Joint Operations Command. Uzananzelela ukuthi khona ngale kwelechisuma undoda nalowo ongumnikazi wamabhizimusi nguye obekhoza i-havoc ebadaleni phakathi komphakathi esebenza lamapholisa kunye lamasotsha ukuthi bayethusele izakhamizi bayethusele abantu ikakhulu laba bantu abangangena esitolo sakhe okwabangela ukuthi kuze kubulawe amadoda lawa ngu-2 ebulawa ngamasotsha. Ngokunjalo uzananzelela ukuthi izakhamizi bese zihlala zitshetshobele ngoba amasotsha lawa ayekhempe esikolo phakathi komphakathi okuyinto esithi nxathi nasiyikhangele sithi kuyikuganga. Amasotsha avele adingani phakathi komphakathi elizweni okuthiwa alilambi njalo okuyilizwe okuthiwa lilokuthula. Sithi thina-ke sifuna-ke ukuthi uMangwiro lo omkhulu wamapholisa eVictoria Falls sicabanga ukuthi laye abotshwe njalo akhutshwe umsebenzi ukuba yisiphathamandla seFalls ngoba kulokuganga okuningi lokuhlukunyezwa kwabantu ngaphansi kwakhe enguye okhangele lolu daba. Soke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe okwesaba.
Njengoba bobabili labo ababulala abantu ababili labo bese stokisini esizwa kuthiwa babotshwa, lina lithini ngalokhu njengoba bebotshiwe lifuna kwenziwe?
siyazi ukuthi laba basestoksini okwamanje njalo icala labo alikathethwa. Isifiso sethu ukuthi laba bantu bagwetshelwe ukufela entolongweni ngoba bangabantu ababangela ukufa kwabantu abangela cala. Sizakhumbula ukuthi bathe beqamba amanga laba bantu bathi bona laba ababulalayo babezama ukubalwisa bebathathela izikhali, kanti okwakuliqiniswe ukuthi ngabantu ababesetshenziswa ngumnikazi wamabhizimusi khona ngale Chisuma. Bakwenza nje betrigger happy, bedubula nje abantu mahlayana baze bababulala ngoba siyazi ukuthi bayazi ukuthi uhulumende wabo weZimbabwe uvele ungumuntu ophila ngegazi labantu, kanti njalo babekhangelela ukuthi kabaye kujeziswa. Ngokunjalo sithi thina siyi-MRP laba bantu kabajeziswe, inkundla ingachitha isikhathi ngoba icala bolisegcekeni babulala. Kanti siyazi ukuthi ngakwelinye icele futhi inkundla zakithi zikompromise, singathola ukuthi i-judgment yabo ingaba ngenye engagcina ingasazwisiseki. Kodwa sithi thina siyimthwakazi Republic Party sincesana labadala, sizakhangela lolu daba sibone ukuthi ngempela i-justice iyaprevaila, izidlova lezi zifele entolongweni ngoba kula ndlela ezingaphiwa isigwebo esingaphansi kokuthi sifele entolongweni ngoba inhloso yabo yayivele ingokubulala okuyinto abayenzayo. Sinanzelela ukuthi bona abantu ababulawayo bangabantu futhi mhlawumbe singathe imuli zabo bengama breadwinner, kusitsho ukuthi izimuli zabo sezisele zizintandane kungela abantu abazikhanyeleyo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owemaswingo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi abangamachumi amathathu lasithupha 36 batholakala beligcikwane le-coronavirus. Abangamachumi amabili lane ngabakobulawayo. Kuthi abahlanu ngabemathebhelelen South, emathebhelelen North babili ababanjwe leligcikwane, loyedwa owesigaba se-Midlands. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa e-commission ecubungula inkohlakalo iZac atshone ebuzisisa umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro phezu kodaba lokuthi wayezama ukuthi ugatsha lwakhe luthengele ilizwe imithi luthengiselwa inkampani alesabelo kuyo. Umsakazo we-Al Jazeera uthi umprofita uShepherd Bushiri ubotshiwe izolo eMalawi lapho abalekela khona evela kwele South Africa athoniswa khona icala lokungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, ikhuluma loNcube endaweni yaseIplamsh. Mina okwami kusenhliziyweni yami basakazi, ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America. Sengathi la mazwe ase-Afrika wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe ma ungavotelwa ngabantu udliwe, kumele uphume ungayaleli embusweni. Lokho kube yisifundo kakhulu emazweni ase-Afrika ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni. Sicela kakhulu amazwe ase-Afrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke e-America ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi. Akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume. Ngiyabonga.
Msakazi wami, ngiyabingelela. Mina ngihloniphana inkomo. Ngilapha eJohannesburg. Okusenhlizweni yami nje engakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha. Kuyikushisa kwethu ukuthi ngabe lina phela kwabulawayo ngoba abantu bakithi bayasokolela manje. Kuyikho lokho okusenhlizweni yami mhlakazi, ngiyayibongela.
Salibonani linjani basakazi beStudio 7? Hayi, ngiyabonga nami ukumphendulela engenze khona njengamanje. Mina igama lami ngumoya Stanley, ngiselogwelo esikombingo. Hayi, siyajabula ngomsebenzi oqhubezayo basakazi lonke, silifisela inhlanhla. Ngibonga kakhulu indlela okuba njengayo uphetho ezweni lase-America lapho. Masilandelela ke sithola ukuthi hayi ukhetho lokuba njengezinga eliphezulu kakhulu, okangangokuthi ngabe nathi njengamaZimbabweni singafunda 1 or 2 things. Iqiniso lihle, ngitshayela ubaba uJoe Biden ihlombe ngendlela azithobe ngayo. Ngifisela njalo abantu base-America inhlahla ukuthi ngabe umlimo ubengangenela bebe lempilo engcono kungafani naye kithi lapha eZimbabwe. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga kakhulu.
Kunjani ke basakazi abahle? Hayi, mina ngifisa ukuthi e-America kube lo president omuntu akahlale phansi lo ehlomba ngisengamlibalini.
Ngithanda ukubengelela amaZimbabweni wonke namazwana nje wonke bonke nje abalaleli beStudio 7. Igama lami nguWashington Ncube, mbuya eCholocho koSkente. Mina owami umbono ngithi ugamende kayivule amabhoda ngoba umkhuhlane lo okhona umkhuhlane okhona njalo ngicabanga ukuthi awusomkhuhlane ongadlula manje, umkhuhlane esisezaphila nayo isikhathi eside. Yikho kayivula amabhoda njalo lathi singabantu masilalele umlayezo esiwuphiwa ugovernment. Masiyagada izimoto sizameni ukuthi sifakeni ama-mask nala okule mhlangano yabantu abaningi, azameni ukuthi sifakeni ama-mask. Ngoba mina kwelamsayidi ukuvalwa kwamabhoda angikuboni kuyisolution, but isolution ukuthi abantu befundiseke. Abantu bangafundiseka yikho la embona khona ukuthi mhlawumbe singawuvikela lo mkhuhlane, kodwa ukuthi uvala amabhoda angiboni ukuthi kulungisiza ukuthi singawuvikela lo mkhuhlane. Ngoba lokho ngibona ukuvalwa kwamabhoda kungaba i-cost enkulu futhi kakhulu ngoba i-catch yokakhulu eZimbabwe ngibona ngathi siphila ngemali zakwamanye amazwe. So uma kuvale amabhoda amboni ukuthi kona abantu beZimbabwe impilo kusukusiba nzima kibo ukuthi bephile. Njalo le movement yethu thina kakhulu sibhese ezintweni ezithengwa kwamanye amazwe like South African Botswana. So ngowami umbono bengicabanga ukuthi ma amabhoda evuliwe impilo yabantu ingaqhubeka ihamba kahle, kodwa kube le mfundiso njalo abantu belalele leyo mfundiso.
Lawo-ke kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Lamuhla iziphathamandla zokhetho esigabeni seGeorgia zikhangelelwe ukwethula umbiko ophathelane lokubalwa kakutsha kwamavoti kulesi sigaba. Umongameli Donald Trump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden kulesi sigaba ngamavoti amalutshwana kakhulu. Lesi sigaba ngesinye sezinye ezimbalwa ezahanjiswa emthethwandaba ngumongameli Trump, yena othi wacilibezelwa kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
nxa ukhangela ukuphendula kukamongameli Trump esithi yena uyowinileyo, lokhuyana ikufa kwendoda eyala ukudliwa ebikhangelele ukuthi izawina. Ujayele nje ukuthi ubevele ebusa ngenkani, ezinye izinto ezenza ngenkani. Manje lapha into yokhetho phela into esegcekeni, inamba kazimvumeli, kazivumelani lalokhu akhuluma layo, inombolo kazikuvumi, inombolo zithuluzile. Usazama-zama nje njengoba sibona ukuthi lasemakhoti bayamxotsha, indaba zakhe kaziyiphambili. Mhlaso kumele ukuthi aphume embusweni nje uzaphuma. Lokhu yikuzama, ikuzama ngesilungu ikuthi bayakuthiwa kuthiwa last kicks of a dying horse.
Siyabona ukubana umongameli Trump usexotshe esikhundleni inkokheli yebutho ebalisa lomunye obeku hlangothi elubona ngezokhetho. Ngokubona kwakho ukuxotshwa kwabantu bona laba kungahamba njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana umongameli Trump uyala ukuthi aphe intambo zombuso umnumzana Biden imicimbi emeli yenziwe kathesi phambilini kokuya xotshwa ngozibandlela, ukubona njani khona?
Lawa abaphathi abaxotshiweyo ngoTrump ngabaphathi bezikhundla zabakade bevele behleli bevumelana layo uTrump ngaso sonke isikhathi bevuma izinto azikhulumayo. Osokubaxotshisile kathe siyuthi iqiniso balibonile obala ukuthi uTrump usenjani, usekaphumelelanga ekhethweni lakhe. Ngabona umuntu webutho ubezama ukuthi amkhuze uwenza izinto zakhe leza azwakala ukuthi uzazenza. Ngenxa ukuthi yena uTrump ngenjayelo umuntu lona obezibusela nje engela abantu abamqondisayo ukuthi bamtshele iqiniso. Lalo omunye oxotshiwe othena hayi ama elections kade free and fair, yikho kubaxotshisileyo. Kodwa kubaxotshisa lokho unceda uBiden ngoba abantu labana ubaxotshaya sokuthi baxotshe emakhandabo zingebhezi kazilalwazi. Ngenxa ukuthi abantu laba bafaye ilizwe phambili hatshi imisebenzi, bazamtshela uBiden ukuthi kuyini okumele abekwazi ngezinto ze-army kathe sokwenzakalayo, lokuthi kuyini uTrump angafuni ukuthi abantu bakwazi njengoba ehlala efihlile. So uBiden uzahamba nje ayexotshwa njengabo president bonke. Akula president uthiwa kuloyedwa wake walele esikhundleni, but uTrump uzazama izinto zakhe zemithetho yakhe ukuhambisa abantu emthethweni. Kodwa njengoba zikhanya zingaphumeleli izinto lezi zokuhambisa abantu emthethweni, abanye ojaji bazenza zibe zinhlekisa, abanye amagqwetha abebaqhatshile baziphumela bengakayifika lasemakhoti ukuthi hayi asikwanisi ukuphumelela ngale ndaba. Kutshengisa ukuthi uvele uzaphuma nje kuphela, akulanto azayenza. Uzama nje ngenxa ukuthi yena vele ngumuntu inhlalo yakhe, indlela adalwa ngayo ukuthi yena sonke isikhathi yonke into engahambi ngendlela yakhe kumele ayiphikise. Uyi-dictator ye-America. Manje unfortunately i-dictatorship ye-America kayisebenzi njengakwezinye indawo. Ngibona ngani indaba zami kuyenza kodwa kasoza aphumelele. UBiden nje loHarris bazahamba e-White House bayebusa. Mhlaso kumele aphume, uzaphuma. Endaba soze bamdudule, lizambona siphumela yedwa ihambe sezindaweni zakhe engaphenduki.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Namuhla uhlelo lwethu lwezokulima siseTsholotsho. Sixoxa lomnumzana Believe Gawule, isakhamuzi njalo elilunga lebandla lezanu PF.
Amalungiselelo lokulima esigabeni seTsholotsho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu, ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lwahulumende lwegatshompo lolu, kakhulu abantu abaningi balwenzile uhlelo baqine kakhulu ehlelweni lololo ngolulilolo olukhanya solukhulile insuku zanamhla lungani luyaletha ukudla okungcono izilimo nxa zithe zasilinywa ngendlela yohlobo lwegatshongo. Ngokunjalo kodwa kuhulumende uhlelo lwakhe olwenhlanyelo lolu luyaqhubeka luya phambili, nama-fertilizer azahamba ebantwini alo uhle uhlelo olunjalo ukuthi uhulumende uyancedisa abalimi inhlanyelo langauhlelo olukhona oluqhubekayo nje lwasungulwa nguhulumende ukuthi sonke isikhathi ngeminyaka luyaqhubeka luyahamba. Bekhona ngale Tsholotsho-ke kunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende kubeleze uhlelo lakho abanye sebezidolile inhlanyelo zenezinto basikhuluma sinje
zona inkomo azicakanga yini ngalesi sikhathi ukuthi ziyenelisa ukungena amasimini izilima
so kanti ukuthi inkomo zicakile izilimo zicakile akukabile ukudla ngaye abantu bengalima kodwa khona kwana ngikutshe ukuthi njengoba ugajompo lwana sesenziwe yiyo kodwa uyasebenzisa nzima ugajompo lo izilimo inkomo izifuyo zisacakile sile ukuthi sakhangele ukuthi izulu lithi lingalithelana utshani buza bakhona bese sokuthi izifuyo bezithole ukudla ukuze ziqine zilime ziqinile yikho okukhona simile ukuthi azikho simene esihle izifuyo zicakile ngoba ade zihlutshwa idubo lwamanzi lokuhlelakala kokudla kodwa manzi sekukhona nje kwezinye indawo lapha nalaphayana kodwa manzi alokho ehluphe njalo yikwezifuyo kaziqinanga ukuthi zenelise ukuthi zilime kuhle samele ukuthi zithole ukudla okungcono ukutshani lobo bungakhula zibe seziqala ukuthi ziqine zidonse amakhuba abantu ba
kukhona yini imizamo kumbe sithi izicebiso zabalimisi ukuthi abantu bakhuthazwa ukwenzani ngalesi sikhathi ikakhulu njengoba sinanzelela ukubana izulu lakhona kwesinye isikhathi alini ngemfanelo bathini abalimisi khona ngapho eCholocho ngasitshela ngamafitshane
imikandi bayafundisa abalimi ikakhulu ezigabeni zethu lezi ezizwe ezingelazulu kuhle kuregion 5 abalimi bawazi khona ukuthi izilimo abakhuthazwa ukuthi bazilime izilimo eziphila phakathi kwendawo ezingaphila phakathi kwendawo elamanzi elezulu elulutshwane ngokunjalo abalimi bayakufundisa kakhulu khonokho kodwa kuya kube le nhlanhla nje ukuthi kwesinye isikhathi nje kuqhamuke izulu libe liningi kodwa ke sikhangelele ukuthi indawo yakithi njengezulu elilutshwane abalimi bahlala befundisa ukuthi abantu baqine kakhulu ezilimeni ezisinda ekubeni indawo ezibalezulu elilutshwane njengendawo njengemango yethu eyiyo esikhangelele kakhulu ekufuyeni kakhulu kulokulimeni izilimo
umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho esigabeni seMathibeleland North ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseCholocho kusasa sigqiba indaba zethu zokulima thiyani indlebe lizwe ukuthi siliphathelene. Lolo lamhlanje lesikhangele inhloko zendaba amagqwetha intatheli izindaba evalelwe ejele lechikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imkhuhlane efana lebronchitis hepatitis B kanye le TB kuleli jele. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasosha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.